ekhuluma emkhosini wokunanza lomsebenzi wokukhuthaza ukuhlanyelwa kwezihlahla emele umeya wakobulawayo uCouncillor Ernest Rapamoyo uthe bayajabula kakhulu ngesipho esivele eTel 1 njalo izihlahla ziyimpilo ngoba kuyizo ezihlambulula umoya ophefumulwa ngabantu. Uthe isihlahla salonyaka ngumbumbulu.
Ilanga lanamhla liqakathekile ngenxa yokuthi sisebenzise impilo from 10-1. Izihlahla ziqakathekile kubantu wonke abaphilayo, even kwinyamazana. They are very important ukuthi umoya osiphefumulayo uvela ezihlahleni, lawo uxiwa ezihlahleni.
Umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo uNkosikazi Sikhangele Jowu uvumelana lo moyo ethi izihlahla zenza idolobho lihlale livukeka njalo lihlanzekile.
Idolobho lidinga ukuthi liphefumule and izihlahla ziyasiza ukuthi umoya ugeziseke. Njalo ungananzelela vele idolobho lakobulawayo loba phakathi ku-CBD lezihlahla eziningi ngoba thina sibona izihlahla ziyimpilo njalo zenza kube kuhle.
Umqondisi weTel 1 emhlubulweni weMandebeleni uMnumzana Wings Sibanda uthi banikeze isipho sezihlahla ezedlula inkulungwane ezimbili laloba nje belethe inkulungwane.
Sibe lezihlahla ezingu-1500 thereabout being part of inamba enkulu 2300 thereabout esizayiletha kobulawa.
Kolunye udaba oluhambelana lalolu, inkampani yamandla kagesi eyenzesa inikeze ikhansili yakobulawayo isipho samabhini angamashumi amahlanu. Umqondisi wezempilakahle wedolobho lakobulawayo uMnumzana Edwin Sibanda uthe lokhu kuzakwenza ukuthi idolobho lihlale lihlanzekile ngoba khathesi indawo zokufaka ingcekeza zingeneli.
Siyabonga ukwamukela amabhimu angu-50 avela kuZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company, yona esebenza ingaphansi kwezesa, ukusipha la amabhini. Azasithathisa kakhulu kobulawayo ngoba amabhini ayasilela.
Izihlahla lezi zihlanyelwe endaweni yokuphumulela lokuzilibazisa eyebulawayo Centenary Park, kuthi ezinye zizahlanyelwa endaweni ezehlukeneyo edolobheni leli. Amazwe wonke omhlaba abhekane lohlupho lokuguquka kwezomkhathi njalo alomlando omkhulu wokukhuthaza uzulu ukuthi alondoloze umkhathi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.